Lomlilo tshise izindlu ezine esikeze esake sasetshenziswa njengeklinika yokwelapha umkhuhlane wofuba i-TB eziduzane lerenkini eGwanda. Uqale izolo emini abahlala kizo bengekho besemsebenzini, abanye sebeyokukhefu lekhisa imuzi. Izakhamizi zaleli dolobho sezizwele umasipala weGwanda ngobuhlale sehluleka ukuchitha imililo osekudale ukuthi iningi lihlale lilahlekelwa impahla. Impahla ezithileyo zivalisa imibheda, amasofa, izitofu, amatafula, amakhabothi, omaqandiso, omabonakude lezinye impahla eziningi-ningi ezendlini. Unkosazana Sizalobuhle Moyo ngomunye wabahlali kulo muzi.
Hayi, mina ngiyakuhamba amazitshalo emphakathi nalo namoli ntoe
abachithi bomlilo abe-fire brigade bedlulekile ukuthi bawuchithe okudala ukumemetheka kwayo kusiya kwezinye izindlu ezintathu. Izakhamizi ezinye zigcine zincedisana labachithi bomlilo okudala ukukhonona kwabo besithi umasipala waleli dolobho uyehluleka umsebenzi wakhe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda uthisha kudingeka ukuthi umasipala athathe lo msebenzi wokucisha umlilo.
So nxa ukuthi vele kuyabehlula, I think the best thing ukuthi beyithathe beyinike over ezandleni zamapholisa under civil protection unit sesizokwazi ukuba bayincharge ngefa ngoba loko kuthiwa kule-fire brigade izindlu zabantu zisitsha kuphela kakusizindawo ngoba ever since vele bangazi beke becishe ngitsho umlilo owavuka kuhambe khona ngitsho imota zisitsha kuphela bekhangele bekhona. So ngcono vele kuyeke kuhlofakwe ngaphansi kwe-civil protection unit uthathe ngamapholisa.
Isitudio 7 ayenelisa ngixhumana labahlali balezi zindlu kodwa bekhona kuveza ukuthi bacele esibhedlela sababha indawo zokuphephela kukanti abanye bahlezi kuzihlobo labangane. Umanjinela wedolobho leGwanda umnumzana Ndaba Thwala uthi abasaphena ukuthi kuyini okudalela umlilo.
Cause yomlilo angatholi anything. If you need my, then you contact uTown Clerk or release the information.
Kusenjalo kubikwa kule moto enkulu ethe yaphela layo ithwele isamende duzane lembalabala kusiyakusa namhlanje. Umasipala wedolobho leGwanda uhlezi esolwa nguZulu ngokwehluleka ukuchitha umlilo njengomnyaka 2012 abantu abalithumi lambili batha baba ngumlotho wesinikisen engozini yokungcikilana kwezimota. Kuthi ngo-2015 isitolo sabo-parcels lazo satha saphela du abachithi bomlilo besehluleka ukwenza umsebenzi wabo. Ngingovusa isizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.